ziyela puzo performa ku Zim Expo ese Dallas Texas and ambiyanga ngedambe engihamba lo mzo 7 lo Turkey Vibes lo Just Signal
so nisove njani akusese
ah siyaphefoma namhlanje ntambama kakhulu amalanga ladlileyo amanye kade sesiphromothe into zenyarazo izokade kungeke gospel lapha kade kuphefoma khona ubaba umanyeruke so la simbukelile and then namhlanje yidindindi
kwabe kufiwa
kebe kufiwa
ye siyabona ulo mculo ngathi ule ngoma entsha akusele ngayo sathu
ingoma yami ithi Touch Me Not sebenze lo bhuti waseZimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlale eSouth Africa. So I went to South Africa sarekhoda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibone sidla amahabuli kodwa ngicela ukubonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje.
Itholakala ngapi? Batshela abantu sebili ukuzethi bayilande
bayikhuphe. Ikhona kuma-online stores onke, ikhona u-iTunes, ikhona ku-TuneCo and i-video ningayibukela nje ku-YouTube.
Ye, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utyphani uyabhala ethini?
Sandra Ndebele kuphela uthi dlala ithi new release eyakhiphume kodwa ingoma ethi Touch Me Not.
Wakuchule phela kancane.
Mandlula wathalaza kodwa Touch Me Not. Bebe mbona njalo njalo msukuzonke bona bebe mbona njalo njalo wena lawe bethalaza njalo amalanga wonke. Thank you very much, Nyabonga.